sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 Mpalakazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abalimi bakhuthaza ukuthi bazwisise indlela zokulwisana loguquka komkhathi okudala indlala bengakahlanyeli. EleZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuhlanyelwa kwesihlahla olwe-National Tree Planting Day. Izakhamizi zamaphandleni enyakatho yamathebeleland zikhala ngendlala. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalimi sebekhuthazwa ukuthi badinge ulwazi olujulileyo ngendlela zokulwisana lokuguquka komkhathi bengakahlanyeli. Linkuthazo iza ngesikhathi kulokwesabela ukuthi indlala ehlasele izigidi phose ezisithiyangalombili 7.7 million lonyaka ilakho ukuchaphakela kumnyaka ozayo. Nanku izulu alikani ngokuqinileyo, kanti njalo labantu abaningi abakalimi. Uhlangothi olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department of Zimbabwe luke lwethula umbiko phambilini lusithi ilizwe lizathola izulu elinengi ukusukela ngolwezi kusiya kunhlolanja. Kodwa alikani endaweni eziningi lanxa inyanga kalwezi seyadlula. Sixoxa lohlaziya ngezokuguquka komkhathi njalo engumqondisi wenkampani ye-Green Africa Technologies, umnumzana Angliston Sibanda.
Okokuqala okuqakathekileyo ukuthi abalimi bazwisise isikhathi esiphila kiso esokuthi sesiphakathi kohlupho olomhlaba wonke esekuthiwa okuthiwa yi-climate change, ukuguquka komumo womkhathi. Abalimi bazakhumbula ukuthi imboni samahlanga yayisina ebusika bese kusikulandela insewula, kuthi ngabe kunje kathesi sokungumpalakazi, ngabe kakusakhulunywa vele ngokuthi izulu lizakuna, ngabe abantu sebehlakula. Sasivame ukuthi sisiye ekhisimusini sisuke emasimini sihlakula, siqeda ukuhlakula. Kodwa ngenxa yokuguquka komumo womkhathi akusenzakali njalo, izulu lokho elingakani kathesi. Dingakala ukuthi sizwisise khona lokho ukuze bese sithi nxa singathi sesihlanyela, sihlanyele izilimo ezihambelana lomumo womkhathi esesikiwo.
Abalimi yiziphi inhlanyelo kumbe izilimo okufanele bazilime nxa izulu lingaqalisa ukuna?
Ngokuthi kuqakathekile futhi ukuthi abalimi bafundiswe ngabalimisi ukuthi iziphi izilimo abangazilima. Kodwa ke into eqakathekileyo kakhulu ukuthi sibuyele kuzilimo zethu zasemandulo esizithina ngama small grain, inhlanyelo ezincane ezigoqela uphoko, ezigoqela inyawuthi, ezigoqela amabele, ikakhulu le ekuthiwa istitch kumbe itsweta le emfichane. Ukuthi lezo zilimo zibe izilimo ezizala zivuthwe masinya, ngoba kungenzeka ukuthi libuye izulu libe linengi kodwa libe khona okwesikhatshana esincane. So kuqakathekile njalo nxa abazathi balime umumbu, kuqakathekile ukuthi balime umumbu ozazala masinyane.
Abanye abalimi ngabakhala ngokuthi ngemva kwesomiso balahlekelwe izinkomo ezinengi kanye lamadonki, njalo ezikhona zichakile bathwele nzima ukuthi bengalima njani ngezifuyo lezi. Yiphi inkuthazo elingabapha yona?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi sikhumbule ukuthi vele akusamelanga ukuthi ngabe khathesi sisalima ngamadonki lenkomo, lezo ezifuyo okumele zigcinelwe eminye imisebenzi. Inkomo abalimi kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi akusafani lakudala ukuthi inkomo zaziyizo esasilinywa okwakulinywa ngazo. Abantu khathesi kabayenze bahlanganise izimali bachaya ama-cooperative bathenge ama-trekitha lawa asekhona lezi nsuku asebenzisa idizili okuthiwa ngama-walker long oyibamba ikhuba langikhona iduma ihamba isebenza ngedizili. Aya intengo yayo ingani sathe xaxa kodwa abantu bangayenza i-cooperative bahlanganisa izimali bayalithenga leli khuba basebenzise lona ekulimeni. Kanti njalo vele kathe sinxa kunje kasisakhuthazi ukuthi abantu babe belima vele begebha umhlabathi bewenza ube buthakathaka ukuthi amanzi wona lawo athe abakhona umanzi lowo uphinde bulahleke. Kathe sivele sokufuna nje abantu bangene yena ugatshompo kakhulu siqale ngogatshompo bese kuthi nxa singathi sesiqedile ugatshompo sesingayenza ke okunye engxenye lenkomo zingabe seziqinile.
Umnumzana Angleston Sibanda uhlaziya ezomkhathi njalo ungumqondisi weGreen Africa Technologies ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Ele Zimbabwe namhlanje limanyane lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku lokuhlanyela kwezihlahla olwe-National Tree Planting Day. Usuku lolu lunanzwa ngenhloso yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwezihlahla kanye lokulondolozwa kwemvelo njalo minyaka yonke eZimbabwe kukhethwa isihlahla esisodwa esihlanyelwayo. Lo nyaka kukhethwe isihlahla somgadlwa. Usuku lolu lunanzwe phansi kwendikimba ethi Trees and Forests for Ecosystem Restoration and Improved Livelihoods. Njalo indikimba le ngeminyaka emihlanu kusukela ngo-2021. Uhlangothi lukahulumende olubana ngokulondolozwa kwamahlathi ole Forest Commission olukhokhela kunanzwa kwalolu suku lonyaka luhlose ukuhlanyela izihlahla ezizigidi ezingamachumi amabili lanhlanu lusebenza lenhlanganiso ezijiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezemvelo umnumzana Nkosi Khona Sibanda.
Kulenhlelo esikhangelela ukuthi lathi sibe lazo silangazelela ukuhlanyelwa kwezihlahla sisebenzisana nenhlanganiso ezehlukaneyo ikakhulu ezisebenzela kusabelo sasewange ezigoqela oGreen Shango. Sisebenzisana njalo futhi lengatsha zikahulumende ezigoqela i-Forest Commission i-EMA lezinye nje ingatsha eziphatheka kakhulu emsebenzini wokulondolozwa kwemvelo ngokuthi lathi siphatheke ekuhlanyelweni kwezihlahla sibone ukuthi lathi sibakhona umbono wogatsha lwe-Forest Commission ukuthi kuhlanyelwe izihlahla ezingaba i-25 million kulo nyaka eskimu.
Ziqakatheke kanganani izihlahla endaweni esihlala kuzo?
Izihlahla ziqakathekile kakhulu msakazi ekulondolozweni kwemvelo lekuzameni ukuthi umoya esiwuphefumulayo kube ungumoya ohlanzekileyo. Siyananzeleli kakhulu endaweni esihlala kizo njengalapho esikhona thine wange ukuthi silenkampani eziningi ezisemkhakheni wokwemba amalahle lokuwalungisisa ukuthi abe ngama-products achiyetshiyeneyo. So uyananzelela ukuthi inkampani ezikusebenzeni kwazo ziyangcolisa umoya lokho esikuthi yi-pollution. Lokhu kuyenza ukuthi i-carbon yande kakhulu emkhathini esikuthi yi-carbon footprint. Isihlahla sokuthiwa yizo-ke eziphila lowo moya ukuthi thina nxa sesiwuphefumula kube ungumoya ohlanzekileyo. Izihlahla zibuye njalo futhi zisakatheke msakazi ekulondolozeni ukuma komhlabathi. Yanazele ukuthi izabelo eziningi esiphila kizo siyanceda kakhulu ekulimeni ukuze sithole ukudla nokunye okuncane esingakuthengisa ukuthi mhlawumbe sibhadelele abantwana ama-school fees sithengeleumbe sizame ukuthi sikhadle ezinye iy'ndleko esilazo. So ukulima lokhu kuyame kakhulu emhlabathini njalo izihlahla ziyalondoloza umhlabathi. Ukuganyulwa kwezihlahla masayana kuyenza ukuthi umhlabathi ligcine usulugwadule. Nxa usulugwadule umhlabathi izulu malisina liyakhukhula umhlabathi waphezulu oyiwo olokudla olomquba suthothi lanxa sesilima lapho silima khona izilimo zethu asenzi kahle.
Abanye bengabuza ukuthi njengoba bengela ezinye indlela ezokuthi baziphilise bengagamuli izihlahla zikhona na indlela abangaphathisa ngayo ukuthi laloba beqhubeka begamula izihlahla kungasali-ke kungasela zihlahla endaweni abakizo?
Abantu abazama ukuthi ma bethe bagamula izihlahla babuye futhi bephatheke ekuhlanyelweni kwazo izihlahla. Kulama project mbengathi kule nhlelo ezenziwa zinhlanganiso ezithiyethiyeneyo ezingafanana le US Forest Service abazama ukuncedisa izabelo ukuthi ukuhlanyelwa kwezihlahla kungabi yinto enwelelwa leni inyanga efikiyo ekathi kodwa kube yinto eyenzakala mthokotho ezabelweni ukwenzela ukuthi izihlahla maziganyulwa kube khona njalo futhi ukuthi ziyanjani ziyareplacewa ngokuhlanyelwa kwezinye ngoba khona kahle kahle angeke sikufithi siyakuqeda zamtshotsi ukuthi izihlahla azingaganyulwa ngoba izihlahla sizokuzisebenzisa lapha lalapha kodwa siyasithi lanxa ziganyulwa aziganyule ngendlela elokulondoloza phakathi. Uzananzelela ukuthi ugatsha le-Forest Commission lule mgomo lembandela oluyibekayo ngisabe siqonqosile kakhulu ukuthi ma kuvuma abantu abagamule izihlahla esezivele sezizomile kudala.
Umnumzana Nkosikhona Sibanda ingcwethi yezemvelo njalo uphatheke kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka ubexoxa le Studio 7 esewange.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampa wafuwe mbula
lamlela ndwandwe.
Kweze maphandleni izakhamizi ezigabeni ezijiyeneyo zemaphandleni ewange lasenkayi enyakatho yamathebeleland zithi isimo sendlala siqhubeka sisiba sibi ngamandla kulezi ndawo nanku lokudla ezikuholiswa ngurhulumende kukulutshwane kakhulu futhi akufinyeleli wonke umuntu okudingayo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Ngokutsho kwezakhamizi abantu abaholiswa ukudla lugatsha lukahulumende olwe-social welfare kulezi ndawo ngabampofu, intandane, abafelwakazi, asebekhulile kanye labakhubazekileyo. Umuntu ngamunye uphiwa amabele alesi sindo samakhilogram aphezudlwana kwayisikhombisa 7.5 kg kuphela. Usobhuku yesigabeni senduna uMvuthu umnumzana Paulo Sintini uthi ngaphandle kokuthi kulutshwane lokhu kudla balihlekana abantu abaholayo njengokomzekelo. Eliso uthi phakathi kwemizi engamachumi amathathu 30 esebhukwini lakhe kuhola isikhombisa kuphela 7.
Indlala ikhona kuye wonke umuntu akulakuthini wonke umuntu ngoba ikhonzisho sithi lolo lutho olenkomo kakwaniswa ithengisela bani umuntu abesezama ukuthi mala ngithole phela ngiyethengisa ngithole imali engandlamithe kodwa ithole ukuthi uncindezelekile nge-climate change.
Ohlala esigabeni se-BH 26 ewange umnumzana Ability Moyo uthi abe-social welfare baphuza njalo ukuholisa abantu futhi lo mumbu wabo kwesinye isikhathi uyabe uphehliwe.
Sokudingakala ukuthi abantu mhlawumbe bebe ukudla kukhona khona umuntu ezakwanisa ukusebenza ngoba ukusebenza kwangkhona kuzabe nzima lo nyaka ngoba ugatsha umpunzima.
Unkosikazi Kathy Mabhena yena ohlala esimbo emangweni wenkayi uthi sekukubi kakhulu emzini wakhe.
Sinathi tiye kuseni phekela abantwana iporridge besiye esikolo ubuya kuyafika kunathi tiye nxa ikhona kumbe kuphinda iporridge sitshala sidlandama.
Isakhamuzi sasemkhayeni unkosikazi Catherine Ncube uthi sebephila ngokuncedisana ngobukhelwane babo.
From January kona leveli indlala ibisitshaya belihleya sitshaya ngoJanuary.
Umphathi ntambo kahulumende obona ngokwenzakala eMathebeleland North umnumzana Richard Moyo uthi udubo olukhona ngolokuthi abachayeli abathwala ukudla bekusa ebantwini abavumi ukubhadalwa nguhulumende ngemali yakuleli izeka.
So uhulumende usebavumele ukuthi abantu bengakwanisa ukutshaya amadola abo bethele ifuel yabo umuntu ezilonge ekhuphe idola lakhe watholisa ukudla kwakho kwe-3 months.
Inhlanganiso ezizimeleyo ezabela abantu ukudla kwezinye izigaba azilanhlelo kulezi zigaba. Indlala ephehlwe isikhudumezi se-El Nino ihlasele abantu abayizigidi phose eziyisitshiyagalombili 7.7 million eZimbabwe lonyaka ngokutsho kwenhlanganiso ye-United Nations ephathisa abalambayo ngoku udla emhlabeni jikelele iWorld Food Program. Linhlanganiso eqhuba inhlelo zayo kuleli ibambisane logatsha lukahulumende wakwele Melika olwe USAID kanye lohulumende waseZimbabwe ithi abantu laba bazadinga usizo lokudla kuze kuyefika ngombimbitho emnyakeni ozayo. IWFP ithi ihlose ukuphathisa abantu abayizigidi phose ezimbili 1.8 million ngokudla kusikhatshana esilandelayo njalo ithi ukuze ikufeze lokhu idinga izigidi zamadola ezedlula amakhulu amabili eMelika 201 million. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngeviki edluleyo wazise ukuthi uhulumende usehlele imali engange 813 million zik azayisebenzisa ukuselela abalambayo ngomnyaka ozayo abafika phose izigidi eziyisichiyagalombili 7.9 million. Uthe njalo inhlanganiso yezizimeleyo ezisebenzisana lohulumende zona zizaphathisa ngezigidi zasemelika ezedlula inkulungwane ezilikhulu 110 million ngaphandle kokudlisa abantu loklubhu indlala ehlasele lezifuyo kanye lanyamazana zasendle. Uhulumende uthi sibulele inkomo ezedlula inkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 elizweni lonke lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngisewange nginokuthaba Dlamini. Namhlanje weziphathelane labesifazana sixoxa lo Senator Rita Ndlovu wakobulawayo ngokusilela kwamanzi kulelo dolobho.
Amanzi uyakwazi ukuthi impilo sithandekile. Xa uzathi amanzi okugeza iwo siwathelisa mbuzini awusela kuhlambuluka kwemizi yabantu. Ukuhlambuluka kakusekho sibili okugcina sokusibangela ukuthi kube lemikhuhlane eminingi ebantwini ngoba le ndlu iphunga liyabe selikhona vele ngoba ikakhulu ebantwini abalemuli eziningi. Isambuzi into eqakatheke kakhulu okubani imelihlala ihlanzekile. Kodwa la uyakwazi ukuthi nxa kunjalo la ungumzali uqinise unanzelela abantwana ukungena kwabetoilet, omunye phuma omunye ngena omunye phuma, abantwana sebeze besisaba lokungena etoilet ngoba la ungumzali uqinise usuhwaphu susithi liyenzane etoilet kube kanti isambuzi vele into mele umuntu angene kuye. Uhambe esikotshweni ufice kule layini ususebenza ukukha amanzi impilo yakho yonke. Lalawo manzi amabhawuza ngabuya liyahlalela ilanga lonke awusela nto yenzayo ngaphandle kokutshona usikha amanzi. Kube nganti idolobho lilomehluko limele libe lomehluko lekhaya le ndaba yona le climate change isenze uduko lwaba luningi kakhulu ngoba lezulu selahlala isikhathi lingani ngendlela eqondile. Amadamu ethu kawala manzi, amadamu lalapha akhona awakhunguzeli amanzi ngendlela eqondileyo. Kulezinto eziningi ezenza amanzi angabi khona. Kulodaba lolo lokuthi thine siwazi njengokuthi ngamakorokoza iningi lethu bayagibha kuona lezi zone lazani indawo ezilamadamu khona bagebhe bachiye inkalakatha yemgodi okokuthi igcina leleyo mgodi isiyingozi futhi ebantwini. Abantu bayawela phakathi, izifuyo ziyawela phakathi, amanzi ayama khonapho okokuthi izulu lingaze lini amanzi kasangena emadamu, amanzi asebanjwa ngamagodi lawo okwenza kugcine udubo ikakhulu kobulawayo. Udubo lwamanzi lube lukhulu kakhulu ubusuthatha lamalokichi okokuthi amadamu lana aye supplya amalokichi amangaki khathesi amalokichi lokhu sakhiwa kodwa kungala madamu amatsha akhiwayo. Kule ndawo okuhlala khona amanzi engabuyi engxenye kuze kufike isikhathi sokunizulu. Ngingathatha mina ukuthi mina njengami nginje ngihlala emalokitchini ngihlala eNkulumane. Kulo mnyaka esake sahlala inyanga eziku 8 amanzi engabuyi. Ebiya kwezinye indawo thina kithi engabuyi. Ususebenza ukesibhoraneni ukukha amanzi okuwatsha. Awukuthelela kasikhuluma silambide ezingadi. Usikha ukuwatsha, awukunatha, awetoilet. Kusuka kube nzima kakhulu ebantwini okumele babe semsebenzini basebenze eminye imisebenzi sebesebenza ukutshona besikha amanzi. Siyafisa, siyakhuleka futhi ukuthi izulu kaline amanzi atholakale.
Liyake liluhlafune lolu daba edale le-Senate kumbe edale le-Parliamente, njalo zithini iziphathamandla ngalolu hlupho? Kukhanya kulesi sombululo na?
Edale le-Parliamente le-Senate. Akulalanga udaba lwamanzi lukhulunywa ukusa kwamalanga ngoba ungakhangela singasabala emadolobheni kuphela sibala ukuthi yona linto i-climate change esikwenzile uzafica ukuthi lezifuyo emakhaya amanzazilawo. So kunzima kakhulu lamadamu emakhaya lapho kumele kugejwe khona amadamu, akula madamu angenelisi ukuthi inkomo izifuyo zabantu zisizakale. Icabanga ukuthi usedolobheni kumele uthwale i-20 liter uye endaweni uhambe umango usiyadinga amanzi lawo ukuthi ukhaya imigqomo emingaki ngelanga. Amanzi lawo sengumsebenzi othwalise nzima abantu kakhulu emadolobheni. Impendulo esiyitholayo ukuthi kuzalunga, kodwa ukuthi kulunga ngesikhathi bani yikho esingakwaziyo.
Leyo bekuyingxoxo lo Senator Rita Ndlovu wakoBulawayo ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazane olivalelisayo. Yimi uzithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo.
Okwamanje sike sizwe kwethulwa nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphumayo ngendaba litshone lendaba.
Siyahlangana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje sisecholocho esigabeni sakoKhwali kuward 16 lapho izakhamizi esezihlalela evalweni kulandela ukuhlaselwa kowesifazana inyamazana engabonakalanga okunakanelwa ukuthi yingwe kumbe isilwane. Kodwa abanye bakholwa ukuthi owesifazana lo utshaywe yimikhoba, ngakho bathi akubizwe othikamntanda kumbe owafa wafa. Sixoxa lo kansila wesigaba umnumzana Isaac Moyo.
Isahlakalo esinje kulesi sigaba sethu ngesakuqala kuhlaselwa komuntu yinyamazana. Into eziyaye zidlule uma kubele drought zindlovu lempisi zilako ukukhala njengakathe sibayatsho every time since last year ukuthi kulempisi eqhamuka ivela le unyawo layo eplum tree emangweni wakogambu idlule ibheke le echolocho iphinde futhi ekuseni luvukele ubuyela. Kodwa emangweni lwana ukhonalo kuyecholocho siyakhumbula ukuthi kwakekwabikwa ukuthi sike zadla imbuzi. Liyadla imbuzi impisi yizo olokudlula isilwane, hayi asikaze sisibone lo monakalo onje awukaze siwubone.
Kungumango onganani ukusuka esigabeni senu usiya lapho kule nyamazana eziyingozi?
Umango singaba kubo 70-200 kilometers ukusuka lapha usiya emladeni kanale kubo phela ndaba mabhongwane. Siya kubo ngamo less about 100 k's kungumango sibili.
Abenyamazana zasendle bona bathi inyamazana bani le?
Bafika ama game rangers bazingela 2 days kule ndawo. Unyawo belubona lwagcina lubalahlekile ukuthi luqonde kuphi, kodwa bona ngokwabo ukukhuluma bathi unyawo lolu mabelulanda sukusela lapho lwasuqala lugijima khona nalapho ekwasokugoqe inzipho sebekubiza ukuthi isporo, kuba kutshengisa ukuthi isporo sengwe ayisiso sesilwane. But okuba mangazayo ukuthi sebezamile ukuthi bethintane le ndawo eziningi ezigcina izinyamazana, akula lapho kubikwa ukuthi kulesilwane esifohlileyo. Bathinte konke labo makhelwane oplum tree ngale, akula silwane esibikiwe ukuthi sifohlile. Okwesibili okuba solisayo kakhulu ukuthi kungaba isilwane, isilwane ngeke sikambe uma ongaka sithi mhlawumbe siphume emabhongwane size sizofika ngapha echolocho kokhwali singazange siyenze umonakalo endleleni, singachaya inkomo noma amadonki noma kubikwe ukuthi sadlula la. So lokho vele bayadawutha kakhulu ukuthi kungaba yisilwane, but unyawo lengwe bayavumelana ukuthi yilo ngoba balubona.
Ezinye izakhamizi zithi akubizwe owafa wafa ngoba isehlakalo lesi silobuthakathi phakathi. Wena ukubona njani?
Mina ngedwa angeke ngisho. Awu angeke ngitsho ukuthi ngoba izinto zesintu kumbe into zeganga, ngoba izinto zesintu angaze ngizibone kumbe ngicabangele ukuthi inyamazana yeganga, ngoba yakwazi ukuthi egangeni zikhona inyamazana. Manje kwela kithi ingwezi imvela kancane.
Uza kwenzani pho kansila njengomholi wabantu, njengoba abanye besithi akubizwe othikamtanda kumbe owafa wafa?
Engingakukwanisa mina ikubiza abantu njengoba abantu bengicela njengomuntu okhokhele isigaba lesi. Ngingakukwanisa lokho kokuthi ngizimisele futhi ukuthi noma yinini ngizababiza abantu njengokucela kwabo, sihlangane sizame ukuyijuma le nyamazana, ngoba ngiyakhumbula zikhona ezinye izigaba ezifana labodibudibu le, ziyake ziyijume ziphume ngemkhonto zigcine zisibulele noma isilwane uqobo lwaso. So lokho ngizimisele ukuthi nje kushushela eni mbuthano sizabalawo manje simemezele ngakho ukuthi asihlanganeni. Engingala mandla kikho ngokwekubizeni uwafa wafa, ngoba uwafa wafa yinto ecelwayo ezinduneni lasemapholiseni, labo sebhuku bevume bonke esikhathini esiningi. Kuba nzima ukubiza uwafa wafa ngoba abantu babe bengavumelani lakho. So kungaba inhlanhla lakhona izakhamizi njengoba kuyisifiso zaso uma zicelile zavunyelwa, kodwa-ke usho ukuthi abazaqala ngakho kuyizingela babeyivusile bayithola bayibulala bona ngathi bazahlaliseka, angeke besaba lesifiso sokubiza uwafa wafa. Kodwa ma belokho bengayiboni kumbe bengaphumanga lolutho ekuzingeleni kwabo, ngibona ngathi bazaphokophelela ukuthi bafuna uwafa wafa.
Sibonge ukansila kaward 16 kokhwali eCholocho, umnumzana Isaac Moyo wabekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungami linkomo.
Siyabanga kakhulu ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu livikisi lomculi kamasikandi uPhotha Manzi.
Ngibingelela abalaleli base Studio 7, ngibingelele nomsakazi wethu uTonkamile Nkomo. Libingelelwa iPhotha Manzi elakwaMathi, ngiqhamuka esigodini esigabeni abathi kusegodlayo. Ukuqala kwami ukucula ngokuqala 2022 nge-albhamu ebengisihloko esithi Uhlala. Kwenzeka ukuthi 2023 angikhiphanga, ngize ngakhipha manje 2024. Albumen isihloko esithi singehlula umjolo.
Kutshela mina shawethu mshela ntwasangakini umangale zonke ishimani makudla besebekule ngizondoda kumade sibazakhuma. Ngithi umkhulu sisabo wamkhulu selamandla ngisho ngoba ukhulisile umntwana wakithi kwamoda abheke namhlanje ukuthi abazukulu bamngakanani. Siphelile ithalengane nami behle benyuka abafana babhekonde tingane zakhona sesengamatshitshi phela. Mina ngikhuluma siyamlandela umgijima bona mazono shem umntwana nzina kwenimfuna kulo mhlaba. Ngizele ingane zami umbona ngiqhuma khuluma amathelevishini into ezabuya nabenu. Bamnako nalephotha amazwi ngikhumula amazwi ukuthi angashaya ingoma ngiqeda ngaphendi kumedeni. Awukhulu ukuthi bangizonda sengisho bona lawo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ungathinta inombolo 0725782206 0725782206. Iyona-ke inamba abantu abafisa ukuza umculo wami noma abantu abangathanda ukuba uthenga umculo wami abangangithinta kuyona le nombolo. Ngitholakala kuyona kuWhatsApp nje, iyona esebenzayo ekufoneleyeni, iyona nje esebenzayo le namba.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Siyababonga nje support abasinikeza yona nje ukuthi kufike la sesikhona njengamanje, ukusixhasa nje nakho konke nje sisizama ukuthi sikwenze, bakwazi ukuthi basisapote la. So siyacela nje ukuthi le into le ayihlale kubona bahlale nje besupport nje bafuthi sihlale nje besichaza konke nje sizama ukwenza ayisiyabona
silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuyaye kulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com